evening and a very good night.
Selamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 24 Nkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kesi siqedile ukulungisa le program yethu ukuthi izahamba kakuhle kangakanani. Kusasa abantu bethu befika basuka namuhle ema-province ngakibo. Kusasa befika ekuseni baya behlangana ama-assembly points abo athiyeneyo province na-province.
Abasakhulayo bebandla lezanu PF bathi bazaphatheka kuhlelo lwabo lokufola betshengisa inhlonipho losekelo lukamongameli Mugabe oluphiwe igama lokuthi Million Men March eHarare kusasa. Izizalwane zeNigeria esezihlala eZimbabwe eziphansi kwenhlanganiso yeNigeria Community in Zimbabwe ziphe isipho samabhimu okulahlela izibi kumunicipal weHarare. Abasekela ukusungulwa kwama-bond notes bathi njengoba imali yohlobo lwama-bond coins yasebenza kakuhle lokhe lwasungulayo ngo-2014 lalo luzasebenza kuhle na olwama-bond notes. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abasakhulayo bebandla lezanu PF bathi abantu abedlula isigidi bazaphatheka kuhlelo lwabo lokutshengisela kusasa oluphiwe igama lokuthi Million Men March eHarare lapho abazangena khona ezitaladeni beveza inhlonipho losekelo kumongameli Mugabe. Abaningi bayalusola kakhulu uhlelo lolu besithi Mugabe ngumuntu ongahloniphekiyo osebulele ilizwe ngombuso wakhe omubi njalo osemele achiye intambo zombuso. Kodwa abezanu PF bathi Mugabe usebenze nzima ukuthuthukisa impilo kaZulu yikho nje bemhlonipha kusasa ngelanga leAfrica Day. Bathi njalo Mugabe uhlonitshwa ngabantu abaningi kuzwekazi le-Afrika jikelele. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lobona ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe kugatsha lwabasakhulayo kuzanu PF. Umnumzana Impehlabayo Joshua Malinga waqala ngokumbuza ukuthi ahamba njani amalungiselelo abo.
Amalungiselelo singathi awonke nje aphelizolo. Ngoba izolo bese sifakile amatende, bese sikhulumile nabantu bethu abakuma provinces ababuyayo, bese silungisile ama transport logistics for abantu bethu ababuyayo, njalo bese siqedile ukulungisa le program yethu ukuthi izahamba kakuhle kangakanani. Kusasa abantu bethu befika basuka namuhle ema provinces ngakibo. Kusasa befika ekuseni baya behlangana ama-assembly points abo athiyeneyo province na-province.
Abachothoza umbuso webandla lenu Malinga bathi uhlelo lolu yikudlalisa imali lesikhathi. Kuyadingeka yini ukuthi litshengise usekelo kumongameli Mugabe?
Abantu bethu abangayithandiyo iparty yeZANU-PF abavele abashotelwa yilutho lokukhuluma. Noma bekufika usidlikeke bangakuchotheza bethi lilebilebile lona limnandi kakhulu. Ukusekela umongameli wethu yinto esingayenza njengeqembu leZANU-PF lama-youth eZimbabwe jikelele. Yinto esingayenza noma kahlanu ngomnyaka. Akula limit yokubonga umdala wethu. Umdala wethu nguye osowasikhokhelayo lokho engazalwayo. Ngikwazi umongameli omunye ilizwe ledikathesi le-peace. Akula masivu wo, akula muntu ohamba beqhuma abantu intamo njengasebhogo haramu eNigeria, abantu bethu bonke bafundile nami nginje nokho ngisesikolo siyafunda konke lokho yizizenzo zaba bomngane esibona sijikele sikufanekele ukuthi sizibonge kusasa
uyacho kubana lifundile bafundile abantu beZimbabwe kungenxa kaMongameli Mgabe Malinga kodwa gabasebenza abantu abaningi sebengamavenda umnotho ubhidlikile
mnewethu even konoku kuba ngamavenda layo imsebenzi amavenda bona labana elisitolo sakhe ahlezi kisekoneni enjalo uyabe kwanza ukwenza imali edlula noma ekompyutha lomuntu oku-any other sector kwe-economy.
Alo-ke ngumnumzana impehlabayo Malinga isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo kubandla lezanu PF obexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje inhlanganiso yabasakhulayo eYouth Advocacy for Reform and Democracy iYAD isikhuthaze ontanga ukuba baphatheke kuhlelo olwe 1 million men march kusasa eHarare kodwa baluguqule lube yikufola kwabasakhulayo abafuna imisebenzi luthiwe lona yi 2.2 million unemployed youth march njalo bafole bephakamise amagwaliba alotshwe ukuthi respectfully and constitutionally President Mugabe must retire now okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo esiphalolo daba ekobulawayo
Unkosazana Nanziwe Chuma isiphathamandla seyadi kobulawayo ubike ukuba ukufola kwakusasa eHarare okuhlose ukutshengisa usekelo kuMongameli Mugabe luzaguqulwa ngoba isimo elizweni simi manzonzo
kulo lawo aweyadi abambilana leZanu PF ukuba kawasukume axhasana labanye bawo kodwa thina leyi imarch siyibiza ukuthi yi 1 million unemployed youth march njalo sikhuthaza ama youth ukuba aphakamise ama placards abe ebhalwe ukuthi cela ukuhlonitshwa kuka mkhokheli wethu ende isikhathi sakhe sesanele sokumele ahlale phansi akhangele umzukulu
Unkosazana Chuma uphinde wakhuthaza abalwa impi yenkululeko ukuba baqakathekise iflag yeZimbabwe bayeke ukudlala amatopi leZanu PF.
Okunye njalo esibukhalelayo ukuba sicela ukubana abakhokheli bethu beqakathekise imbali yeflag yethu ukubana thina sivele sisuka ngapi.
Umnumzana Ronald Moyo omele iHeart eZansi eMandebeleni eGwanda ugcizelele kulokho njalo uzaphatheka kuhlelo lwe 2.2 million unemployed youth march ngoba uhulumende wehlulekile ukugcwalisa isithembiso sokubafumanisa imisebenzi
sithi thina njengeyati siyezwa imarch le ekhona eHarare sithanda ukukhuthaza abantu abasha ukuthi behambe khona ngale eHarare bezame ukubona ukuthi bakhulumisana lebandla leZanu PF ukuthi Tina sithi okwalwelwa ngamaqhawe ethu anjabo Lookout Masuku oJoshua Nkomo kanye laye uMongameli Mgabe ayisikho lokho thina sikubonayo kathesi
okhokhela abasakhulayo kobulawayo kubandla lezaphu uEpithule Maphosa yena usole kakhulu ibandla leZanu PF kunye labalwa impi yenkululeko ethi sebelahleka njalo inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha zamadola i-600,000 ehlelwe ukusetshenziswa ekufoleni kwe-1 million march ilakho ukusebenza kwezinye inhlelo zelizwe eziqakathekileyo.
Lama-wevesi yinto esidanisayo kakhulu njengatontanga ngoba ngabantu esikhangelele kibo ngabantu kade sicabanga ukuthi bazazikhulula lapho ebunzimeni esikibo kodwa nampo sebezwakala sokungani abanye bathi bathi bazahamba nabo beqhasa uMgabe.
UMaphosa ube lombuzo kwabalwa impi yenkululeko ethi kambe yikho abakulwelayo ukuba uMgabe abuse aze aye kufa lokuba abe esenzelwa inhlelo zokufola zokumnika igunya yena ezehlulekela. UZulu ubike ukuba uhlelo lwabeZanu PF lolu lokukhonza uMgabe alusoze lulethe lutho ngoba ilizwe libhekane lobunzima obungafuni ukufola kodwa amacebo azalihlenga ebunzimeni elikilo. Abasakhulayo bakhangelelwe ukulala befola bebhekise amabombo eHarare lapho uMgabe akhangelelwe ukukhuluma labasakhulayo laba kodwa ngasikhathi sinye uZulu uhlaba umkhosi ngendlela ilizwe elibuswa ngayo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izizalwane zeNigeria esezihlala eZimbabwe ezingamalunga enhlanganiso ethiwa Nigeria Community in Zimbabwe ziphe isipho samabhimu okulahlela izibi angamachumi amahlanu kuhlangothi lwezemvelo kumanisipala weHarare ngaphambilini kosuku lokunanza izwekazi labensundu ele Africa Day kusasa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iphume emkhosini wokunikeza uhlangothi lukamansipala ingxenye yekhulu lamabhini athenjiswa uhlangothi lokulondolozwa kwezemvelo ngabenhlanganiso yezizalwane zeNigeria eyeNigeria Community in Zimbabwe ngesikhathi usuku lokunanza lelizwekazi selusondele olweAfrica Day umhla ka-25 iNkwenkwezi. Owake wakhokhela linhlanganiso umnumzana Simon Udemba uthi uqakathekile ukumanyana kwenkokheli yamazwe alelizwekazi.
I look forward to a time where city of Harare will be a city.
Ngifisa ngabe siba khona isikhathi lapho idolobho leHarare lizakwaziwa njengedolobho eliphansi kwe-United Africa kanye ledolobho leLagos libe ngele-United Africa njengoba umanyano usiqinisa nxa ungekho sibabuthakathaka. Yonke le imingcele esiyibonayo iyabekelwa amazwe awezwekazi leAfrica yabe kwakungekho kuphatheka kwezizalwane zamazwe la.
Abe Nigeria Community in Zimbabwe laba bathi usizo lwamabhini angamathumi amahlanu lanye 51 anikezwe kumanisipala lamhlanje yikugcwalisa isithembiso abasenze ngenyanga kaNhlangula nyakenye. Ube khona laye ummeli weNigeria eZimbabwe umnumzana Muhammad Abubakar otshela intatheli zindaba ukuthi kuyajabulisa ukubona izizalwane zelizwe lakhe ziphathisa ngendlela ezehlukeneyo emazweni ezikizo njengalokho ezikwenze kumanisipala weHarare.
It's patriotism and pan-Africanism. It's a love of Africa. Wherever Nigerians are.
Yikuziqhenya kwethu njengezizalwane zezwekazi leAfrika ukutholisana usizo lapho ludingakala. Kuvele kungumkhuba wethu njengezizalwane zeNigeria ukuba siphatheke lathi ngendlela ehlukeneyo kulawo mazwe lapho esikhona ngendlela yokutshengisa uthando kwabanye bethu bezwekazi leAfrika. Kungakho izizalwane zakwele Nigeria eseZimbabwe ziphathekile kakhulu ngesimo seHarare lapho ingcekeza itholakala yonke indawo.
Umanisipala weHarare ukhuthaza abamahofisi abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe kakhulukazi kuzwekazi leAfrika ukuba balandele lesi sibonelo esihle sabenhlanganiso yeNigerian Community in Zimbabwe batholise labo usizo ngendlela ezehlukeneyo. Kunje umanisipala uthi kudinga amabhini angaba inkulungwane elengxenye lapho okuqhutshelwa khona amabhizimusi phakathi kwedolobha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abalimi eziqintini esemngcweleni weBotswana leZimbabwe bathi sebeqale ukwelusa ngonanzelelo bephose ilihlo elibukhali ukuthi inkomo zingacapheli iphetsheya phambilini kokuqala kwenyathelo elitsha mhlaka 1 Nhlangula elokudubula inkomo ezingena kweleBotswana zivela eZimbabwe. Intathelo izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberone eleBotswana.
Yisiphithiphithi esiqintini sempoints lapho abalimi bebutha inkomo zabo ukuze zingachapheli eBotswana ngoba kungahle kutsho ukufa kwazo. Umlimi kulumango umnumzana Jeremiah Dube uthi sebetshelwe ngesinqumo esithethwe yiBotswana ukudubula inkomo ezingena kulelo lizwe kuyindlela yokulwisana lomkhuhlane womlomo lamasondo. IBotswana inikaze iZimbabwe inyanga ezintathu kusiya kufika ekupheleni kukaNkwenkwezi ukuthi yazise abalimi ngenyathela elitsha leli. Udube uthi isinqumo seBotswana sesitsho ukuthi bagebhe ezambeni zabo badinge abafana bokwelusa uze inkomo zingamuki.
njengabalimi abasemngcelweni weBotswana sesibanjwe gadalala ukuthi sikhatshe abafana benkomo. Lokhu sizakwenza ngenxa yokwesaba ukuthi inkomo zigume zibe sezidutshulwa.
Dube uthi sebeutholile umlayezo wokuthi bayeluse inkomo zingangeni eBotswana.
Sesisazisiwe ngabameli bakahulumende ngesaziso lesi. Lokhu kuzanceda ukugcina izifuyo ukuze zingalahleki. Kuzanceda amazwe omabili ukulwa lokuvikela umkhuhlane we-foot and mouth.
Kukanti esinye isakhamuzi unkosikazi Sitheni Ndlovu uthi isinqumo sokudutshulwa kwenkomo kwenza kuqakatheke ukuthi abalimi babheke izifuyo okuyiyo inotho yabo.
Abalimi kulezi nsuku siyazikhangela kakhulu inkomo sizeluse ngoba zingavela zicrosse zishudwe siyasala singawayanga ngoba thina vele impilo yethu sithembele ezifuyweni.
Kodwa inyathela lokudubula kubulawa inkomo lisolwe kakhulu ngenye ingcwethi yezokulima umnumzana Donald Khumalo esithi omakhelwane kumele baphilisane kahle.
Ngakho kulobo budlelwano kumele siqinise ukuba yithi lokuba ngomakhelwane nabantu abamnyama. Kutsho ukuthi ngaleyo ndlela abantu bazakonana bonelane njengobana nxa abantu vele bephelele bayonelane. Okwesa kudingeka ukuthi kungakabekwa umthetho olukhulu kangaka. Sekuqale kukhangela ukuhluzisiswa kube nokufundisana ukulimukisana.
Uqhubeke esithi zikhona indlela ezingalandelwa ukulwisana lomkhuhlane womlomo lamasonto kulandelwa izeluleko zenhlanganiso yeSADC.
Indaba yemkhuhlane le kakudingi indlela ngoba akunamuntu ofuna umkhuhlane. Kakudingi indlela yokuthi through iSADC kubona ukuthi kuyenziwani ukuthi kugwenywe nokuthi kwelatshwe leyo mkhuhlane. Through iSADC ikhona iprotocol yeSADC ekhangele indaba ze-economic investment.
IBotswana ithi kuqakathekile ukulwisana lomkhuhlane womlomo lamasondo ngoba ithengisela inyama yayo emkambo wamazwe ayi-European Union kukanti iZimbabwe idonsa ngemuva ibikwa isehluleka ukubhadala indleko yemithi evela eBotswana njengokulwisana lomkhuhlane lo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 iSempoyings duze komncele wePlumtree.
Studio 7 Live Talk uhlelo lwabajawulwe The Connection namhlanje sikhangela ukufola kwebandla leZANU PF kusasa behaya ubukhokheli bukamongameli Mugabe oluphiwe igama lokuthi Million Men March. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 kuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umphathi ntambo wezobudlelwane beEthiopia lamanye amazwe uTedros Adhanom usefake elakhe igama laye ukuncintisa isikhundla sikamqondisi wenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization eqalele umkhankaso wakhe eGeneva. Ihungahunga lokuthi inkundla yebulenjini eTwitter isiza guqula inani lamabala angabhalwa ngabayisebenzisayo iliqiniso. Inkundla le yethule umbiko othi abantu sebeza balakho ukufaka okunye ukade kungavunyelwa okunjengama links. Abamankampani ezemigodi babikwa lokho besalela muva kulokho obekukhangelelwe izabelo ekuthuthukiseni inhlala kahle kaZulu ohlala endaweni ezijiyeneyo lapho abasebenzela khona ukuze kuhambelane lenzuzo abayitholayo kulezo ndawo. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-National Mine Workers Union of Zimbabwe, umnumzana Sylvester Mshayike uthi amankampani amaningi ezemigodi kakhulu ezabelweni zasemandebeleni la kwezinye indawo eZimbabwe abuyisela izisebenzi zawo ezindlini esithi umsebenzi uphansi kakhulu echiya ezingatsho lutho zisebenza.
Ama-mines amaningi kathesi bazama ukuthi bafike like amanye ama-mines sebefakile kuzeni at imine at what they call Kent maintenance. kuthi abantu kaba sasebenzi sebehlezi sokusela abantu abancinyane ukuthi about a small number just to maintain the mine.
Unduna Gerald Mudzengi wechirumanzu uthi ulenkinga ngendlela amakampani la asebenza ngayo ngoba kukhanya ebuya ezosebenza ngendlela azikhethela yona kungela nzuzo ezwayo efika kuZulu. Uthi sokudingakala ukuba uhulumende ngenele ekhuthaze amakampani la ukuba esebenzelane lezabelo ngokuzwayo kugoqela lezinduna ngendlela engaphathisa izabelo lezo. Ethi sikhuluma kanje ummango wakoChirumanzu uhlaselwe indlala emangalisayo engagcina idala ubudlwangudlwangu lobugebenga abantu bangaphuza ukuthola usizo. Umushayike uthi abemigodi bakhanya sebekhetha ukuvika ngokusilela kwemali kodwa bona beqhubekela phambili besebenza njalo besenelisa isilinganiso sokwenjiwayo abasifunayo.
Bayabethole about $50. $50 akula lutho nje kodwa ukuthi imayini iphume egqekeni ithi yona ayiwa we are retrenching kabafuni abantu bahlezi kabala msenzi umntwana afanele ukuthi aye esikolo ubaba ezuse $50.
Uqhubekela phambili ethi kukhanya inhloso ingeyokuthi amabhizimusi la engagumuli izisebenzi ngoba lokhu kulendleko enkulu. Inhlanganiso yeChamber of Mines ibikwa isithi amabhizimusi anje amanengi segumule izisebenzi ezedlula inkulungwane kusikhatshana esanda kwedlula njalo elakho ukugcina esehlisa iholo kancane ngoba ebhekana lobunzima obubangelwa ikwehla kwentengo yezenjiwayo emhlabeni jikelele kunye lokudula kwemitshina yokwemba lamandla kagetsi. Uhulumende ulesiqondiso ze-share ownership scheme ezikhuthaza amankampani la ukuba enikeze ingxenye yokulichumi ekhulwini kunzuzo yabo yonke kuZulu osezabelweni abasebenzela kizo. Kodwa inengi lemigodi le lokhe ingakafinyeleli ukubhadala lezo zimali abazithembisayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Selokhu imali yohlobo lwama-bond coins yasungulwa ngomnyaka ka-2014 ilokhu ilesi sindo esilingana lesedola leMelika osekubangele abanye abasekela ukusungulwa kwe-bond note ukuthi bathi imali yohlobo lwama-bond notes esizethulwa layo izasebenza kuhle njengama-bond coins. Ingcwethi kwezomnotho elizwe zithi kuza kuba nzima ukuthi imali yama-bond notes ihlale ilesi sindo sedola lakweleMelika ngoba kungela mpahla ezilungiswayo elizweni zithengiselwa amanye amazwe. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi imali yama-bond coins iyamukelwe ngoba ibisiphathisa ekutholeni intshintshi kodwa nxa ingaba ngama-notes kuzaba nzima ukuthi iphumelele.
Ngoba ungathi yananzelela ukukhulunywa ngugovernor we-Reserve Bank kwesinye isikhathi ayisikho okwenzakala kumphakathi. Ngoba uyakhumbula umnyaka si-introducer othiwa i-multi-currency. Uminister engathi ukuthi wayi-introducer sinamasa kumbe ubidi. Kodwa kuyakona abantu ku-ground vele basebele multi-currency bengadinganga ihulumende. Ihulumende i-just followed okwasekukhona ku-ground. Kakungeke uminister ethi wayi-introducer i-user wayi-introducer irandi. Yinto mina ngube ngu-business besizithenga nje esitidini. Lapha then sisebenzela khona indawo othiwa kusiphatheleni. Bebelayo yonke imali even ihulumende ingaka introduce anything. So lokhu akungeke sikubambe ukuthi bona bathi izalingana. Izalingana kubo kodwa bona bengelayo emabhenki, bengelayo ezandleni. Kodwa usiphatheleni yibo abangasitshela ukuthi hayi iyabilingana. Hathi uminister ngugovernor.
Kodwa nxa sikhangele yona le ekhona kathese ama-bond coins lawo. Elokhu elingana le US dollar elokhu asungulwa umnyaka suzukwanile wedlula.
Nazelele i-bond coin le okhuluma ngayo abantu bayamukele eZimbabwe ngoba basi behlutshwe i-change lokuthi nxa into uthiwa i-26 cents ukuba nzima ukuthi i-26 leyo uyibhadale. Yikho kuzulu eZimbabwe wakwa-accepta lokho wakuvuma. Kodwa nxa usukhuluma ngemali ephezu kwalokho hhayi akusoze kube njalo ngoba ungananzelela ukuthi ama-bond coin la gcina ngawo njegoda ngithi wabeka esikhwameni asoze akuncede litho kwamanye amazwe. So le imali esikhuluma ngayo ngayo iyabe siyimali ukuthi abantu abaya odifiweni abaya odumumbu kwamanye amazwe njengezani kabasoze bavuma ama-bond coin. Oso usitsho ukuthi ngokwazi kwami lokho okungela muntu angeke kuphikile bazathenga imali yonke ese-reserve bank kumbe bayibolekwe njengakhonokho abakwenziwayo kuthiwa kababolekwe baboleka amamiliyoni lamamiliyoni bavuke besithi sibaxolele sabaxolela abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi ngobani abathatha imali ye-reserve bank sabaxolela. So namhla kuzabe yehlula ukuthi leyo mali bayayithatha futhi yona leyo nto 200 million
singathi nxa kuyiwo angasetshenziswa futhi kuthiwe kule $10 kodwa yi-bond coin kungasebenza yini?
Ama-coin amancane bethi anceda nxa ukuthi umuntu ufuna i-change. Okungaba kuyiwo umholo wakho wama-bond coin. Nxa ususiyathenga izinto kwamanye amazwe ngoba uyakwazi ukuthi eZimbabwe akusela nto okuthiwa siyayenza la noma nje yodwa ngaphandle kwesinkwa, into ezinjengesinkwa kumbe impuphu yegaya kodwa la umumbu ungasuki la. Akusela kande esikwenzayo eZimbabwe okungathiwa sokufanele yonke into esiyitholayo siyithole kwamanye amazwe. Uzananzelela futhi ukuthi xa siyithola kwamanye amazwe kunezitolo ezinkulu okay o-Shoppes obani. So imali iya ezandleni zabantu abalutshwane yibo abazavunyelwa ukuthi bathathe leyo kumbe bayithenge bona bayezithengela ukudla basebesithengisela thina ngama-bond coin and imali leyo ungasayitholi wena esisikhwelile ukusiphatheleni ebhenki ungayinikwa ukuthi hhayi wena kawula business vele uyayithini aplayela ifomu behle bethi ukuthi hayi sifuna umuntu ongaba le 100,000 nguye ongavunyela ukuthi athathe ama-US awungelayo leyo mali kutho ukuthi wena sowufanele uye ubusikhateleni kumbe uphile ngokudla khonokho abakuthengisela wena nge-price wena abayifunayo. Uzananzelela ukuthi ifuel isiqalisile ukukhwela sesesithaba ukuthi hayi ifuel isiphansi sebeyikhwezile besuka lapho bazathi hayi sesikhweza lokudla kwakhona akula muntu ongabamisi.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi wakobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Ngibe happy ingoma kamafiki izolo isiqhubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ethiwa happiness kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi bazaphatheka kuhlelo lwabo lokufola betshengisa inhlonipho losekelo kumongameli Robert Mugabe oluthiwa lona yi-1 million men march eHarare. Izizalwane zeNigeria esezihlala eZimbabwe ezingamalunga enhlanganiso yeNigeria Community in Zimbabwe ziphe isipho samabhimu okulahlela izibi kumanisipala weHarare. Abasekela ukusungulwa kwama-bond notes bathi njengoba aphumelela uhlelo lwama-bond notes ke luzaphumelela na igama lami ngiChris Gande ngilivalelisa ke ngilichiya ku Studio 7 Live Talk lilale.